Siyabonga Kips Dube siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhlaka 9 zibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela imweni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zesigaba sakoHingwe ePlumtree zithithibele kulandela ukufa kwabantwana ababili abacatshangelwa ukuthi baphiwa ithefu.
Kuthiwe i-postmortem results yonite ingani poison, ibadli poison of which ayikaprove ukuthi bayide njani bayithole kuphi leyo poison, ngoba ma balele bedile bangaguli bazogula ekuseni, kusho ukuthi into ma beyidile bangabeyide ekuseni on Sunday.
Kambe kuyini okungenza ilizwe liphume ebunzimeni elikubo? Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezombusazwe kunye lelunga leZANU-PF. Silengxoxo lomhlabeleli olodumo uSandra Ndebele ubengapi kanti lezinsuku?
Kade ngingayicashe njengabe ngingumdlezane. Manje masesifuna umdlezane akuzanga abonakale eRomaroma emgwaqweni. So hey.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zesigaba sakoHingwe ePlumtree zithithibele kulandela ukufa kwabantwana ababili abathiwa ngodokotela babulewe ichefu. Abantwana abanye abane ababelalabo abafileyo babegcinwe emfeni bagula kakhulu baze basiwa esibhedlela kodwa basinda. Umbuzo osukhona kuzakhamizi ngothi kanti vele baphiwe ngubani lichefu njalo kutheni? Sixoxele sinye isakhamuzi salumango umnumzana Tshebukanini Leya othi kule mibuzo eminingi kwedlula impendulo.
Engakutsho abantwana babesele bevoda bele ntombazana osebenzayo abazali babeyemfeni, kwakulomunye otshonile owayebekwa twazon Sunday ekuseni isikhathi kudiscover ukuthi abantwana bayagula.
Babesele bebangaki?
Yoti babesele babeyi-4, oyi-1 wayengoka babomncane walapho ekhaya, i-3 yayingeyomuzi oyi-1, omunye wangoka makhelwane bade ngu-semfamily lalapho. Kwazoba laloo ntombazana osebenzayo ngowafonayo etshela onini ukuthi wozane abantwana ngana baphathekile kwasekuseni ngabo-Sunday ekuseni ngabo-8 to 9 khonapho.
Manje odokotela bathi kuyini okungakwabangela ukugula lokhu lokufa lo?
Actually kuthiwe i-postmortem results yonite ingani poison, ibadli poison of which ayikaprove ukuthi bayide njani bayithole kuphi leyo poison, ngoba ma balele bedile bangaguli bazogula ekuseni, kusho ukuthi into ma beyidile bangabeyide ekuseni on Sunday.
Okokuthi izakhamuzi zona nxa zicabangela ukuthi kuyini okungakwenzakele, babekhona yini kade bephoxana kumbaba kade bengezwani labazali babantwana labo?
Lokhu asingeze sakufakaza ngoba singazi abantu ukuthi baphila kanjani labo makhelwane, but okusalayo abantu sebebelieve ukuthi maybe kulesintu ngaphakathi, ngoba ukudla okukhanya ukuthi bakudlile bakudlela abanye abadala abangazange bagule, but sekuphonga ukucatshangela ukuthi maybe kungaba isintu esingasatholakali kahle through ama-postmortem nalawo ukuthi kungakwenzakaleni, but yona i-result ithi khona i-poison.
Lo-ke ngumnumzana Tshebukanini Leya isakhamuzi sakoHingwe ePlumtree ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le ePlumtree. Kambe kuyini okungenza ilizwe liphume ebunzimeni elikubo? Lo ngumbuzo esiwethulele ingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Ubeze umngane uhlala iqomba kodwa hayi asikomthameni asikuzameni kodwa ubona umuntu edonsele esiyale omunye edonsele esiyale bese kusiseleni kodwa singazivumelana sonke ukuthi angithi ngizabe ngeyethu and njalo futhi ingeyethu injalo sifuna ukuyitshiyela abantwana bethu lezizuka ezilandelayo then singababe ingqondo lalowo sizaqalisa ke ukwenza njengalolo okhunya ngomnumzane omaqabulo kodwa hayi a asibonisaneni sonke asifake nabantu phambili singafakini izikhuza phambili singafakini ubuhwala bethu phambili
mnumzana amacaphulana
ye nyamuzwa ubaba ujunga lapha ukuthi ukhuluma sibili ngendlela ekhulileyo njalo ebonisa ukuthi ngumuntu ovuthiweyo laye njalo ubonayo umumo lokuthi ufunani ngoba nxa ningatsho kuwe nginikeza isibonelo baba uGandhi i-economy yonto esikhala ngayo ukuthi incwebe kakhulu izakhamizi abanye bagcina bengatholanga inzuzo yabo ngesikhathi nxa kungekela ukuthi ubidi abe seceleni ebelokhu enefula esithi laphana bayehluleka laphana bayavuma uthina masalaya ayekele ukuthi uza kulungisa yedwa babonisane bengaphuma le micije engcono le ndaba elizemthetho lakho khonaphana nxa bengathi abaphethe zomthetho abo badinga ezinye icwepheshe lengcwedi zomthetho ezingaphandle kukahulumende kunoniswane kunotiswane ngemibono ilizwe leli lingaba buhlungu njengamanye amazwe kodwa lingaba ngcono ngoba lilizwe labantu abakhaliphileyo kakhulu abantu ababukhali njalo ulwazi abaludingayo baluthole sokuyisikhathi sokuthi kungavekwa phansi into yokuzigada kanti mhlawumbe kwenziwe iconference enkulu ehlanganisa bonke nje abaphathekileyo ngombuso weZimbabwe ababusayo labangaphandle kombuso banxusa abanye abangaphandle laba ababukhali kuboniswa ukuthi kathi umumo lo ungaqondiswa kanjani ke sikhohlwe ngezani sikhohlwe ngeMDC sikhohlwe ngeMDC enye sikhohlwe ngezaphu ke kuthiwe amaZimbabwe afuna ukulungisa umbuso weZimbabwe ngendlela ethini bethi bengcintisana ngokwepolitics izakhamuzi zithole okokulala zidlile zilale ziphuza amanzi iy'ngane zithole ukuya esikolweni abafuna ukuya esibhedlela bathole usizo ezibhedlela
mnumzana juma elakho elokugcina
elamelokugcinaeleukuthi mntana wezimbabwe ungalahli imbele ngokuselwa ithemba kalibulali asaleli sinokusithemba sikhangele sikhiphe imibono endayenza ukubana ihlasele ibe yimhlasa ezingcono ngiphinde futhi ngisithi kona ukudlangudlwango nokucabanga ukuthi namana singene ezitaladini siseca sidine kodwa sisenza njengalokhu esibona kusenzakala kubosihlunjangalo akusikho okuzabisa ubungcono kakulele lezibhakho
lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana. Inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ephathisa izakhamizi ukuthi zixoxisane ngenhlupho lokunye kwenzakala ezigabeni zazo ibilomhlangano ngempelasonto edluleyo. Ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wabo, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Vumani Ndlovu.
Khangela ama-community dialogue nje ukuthi abantu behlangane bexoxe ngenhlupho kumbe langezinto nje ezenzakala esigabeni sazo sihlanganisa abantu kazana le-leadership.
Singathi belixoxa ngani kakhulu kolapho?
Ade sixoxa ngakho besixoxa ngentuthuko ezikhona emakhaya sixoxe futhi kabanzi la ngendaba ze-gender based violence ikade singani sikubambile kakhulu sikhangele into zendlala ukufa kwezinkomo ukuswelakala kwezimali zokuthi abantwana bahambe esikolo.
Singathi ukukhathaza kakhulu abantu kwini?
Owathi esinto ekhathaza kakhulu abantu yindlala. Indlala ibhahlile kabanzi emakhaya abantu kabala kudla sinanzelela ukuthi izulu kalinanga kuhle izifuyo ziyafa abantu bemakhaya bathembele kakhulu ekulimeni singathi subsistence farming yesikhiwa le kufuyela inkomo ukuthi bayathengisa inkomo zabo mbi izifuyo zabo ukuthi bazitholise bathole ukudla bahambisa abantwana esikolo benelisa ukuya esibhedlela bethengela abantwana izigqoko okwempilo yabo yansuku zonke bathembele kakhulu ezifuyweni zabo lekulimele kodwa ngenxa yokuswelakala kwezulu uhlupho lukhona lubhahile sinto kumangalisayo.
Lina-ke libanceda ngani Ndlovu?
Akukho esingathi sibanceda ngakho kakhulu ngaphandle kokuthi senelise ukuthi sihlanganise abantu bangaze baqondana lohlupho lona lolu umuntu ngamunye ngamunye kodwa bahlangane babelane imibono ukuthi nxa sokunje kuyini okungenziwa isibonelo ngesakwenza eTholotsho lelupane ukuthi abantu behlangane bethi nanku kathi sesibhekane lohlupho lokuthi abantwana sebe dropa ezikolo abasaye ezikolo ngenxa yendlala kuyini okungenziwa.
Hello ke ngumnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye Rural Communities Trust obekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwa manje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwabe ezisifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eWomen of Zimbabwe Arise iWoza. Sikhangela wonke okuphathelane labo mama. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Nanku sesiku 2016.
Akusizanga konke sikhangelele ngoba ngingihlanganisa ukukhangela ukuthi ezithulini ukuthi sisebenze ngomuso welizwe i-constitution ya 2013 kube lula empilweni zamaZimbabweans. Ikhangela ukukhangela impilo right ukuthi khona ungakhangela ukuthi isikhuluma ngamalungelo ukuthi abantu kumele ezokuphila ezokuphilisa. Kuyekile lokho ngoba umsebenzi ayikho nabathengisayo ama-vendors electric culture. Umumo olize ezemkhono mngazi mangakuhle sekukhangela kakhulu kati ilungelo lezemfundo kuleminyaka khaya namiile kakhulukazi kule ngoba sinazemithoba ezemfundo zethu azitholi ibhajethi ekahle nxa ukhuluma ngebhajethi yesintu. So yinezinye izinto esingathi khona hhayi asifithekanga ngentoenzileyo ngoba lapho kukhangelele kuyakhona ukuthi size mntu ekhona sekukhonaukuthi seku-enjoya ngesikhiwo sathi embenini bethu our cultural rights awukho ukuthi size mlokozulu ezimbabwe ukuthi hhayi silungile elimbe li-constitution and uhulumente uzama ngenzama womikhayelen sekukhuluma ngenxa kukhangelela ukuthi isikole ziyavula kukhangelela ukuthi khona sikhangelisa abantwana abasela xesha ezikole ngenxa yokuthi khona kulilungile kuthiwa umlando kahulumende ukuthi abonthi abantwana bayathola i-free basic education and lokhu akwenzekali ngoba abantwana base-primary lokho beqesha ezikole nxa kuthe kwaba leduko emndini umntwana omntakele nekhalo kungaphakathi ukuhlala phansi kodwa ngabe sikhangele ukuthi vele imfundo yezimbabwe abantwana akufana nomntaza nabantu abayikhonfisa.
Ye, kodwa sikhangele ukuthi okwemfundo kuningi okudingakalayo. Lokhu liza kufeza njani njengoba sibona ukuthi kudingakala imali eningi kakhulu elizweni?
Because sikhona uhulumende akadlali umlando wakhe ngoba kumele nazele ukuthi khona aqalakhethe imfundo ayibe yeba lebhajethi eningi ozothi kungabi ngumzali ngoba bakhangela kuthi abazali besesiphithe ezemfundo. Ngathi uzulu wezimbabwe nje niyo odrive i-economy yezimbabwe ngoba akula economy esithona ngaphathili zakhe ukuthi amapholisa atholakala emgwaqweni adinga bantu imali ebantwini abe iy'ndaba zikahulumende zifuna imali ebantwini abantu bathetha ngaphi. So ukuthi khangela khona uhulumende akadlale indima yakhe abone ibhajethi yakhe uyayiqakathekisa asikho emntwini thina ukuthi abona i-ani namapholisa ozahlalisa ibhajethi emini kumele kubantu bathi sikhangela ngezemfundo nezempilakahle.
Kahle kahle kuyini okwemfundo elifuna ukukukhangelisisa kungahlawulwa yini kumbe kukhona okunye likukhankasela?
Esikukhankaselayo ukuthi khona imfundo yethu ibe lehlonze ngoba ungakhangela ukuthi imfundo yakathesi ungakhangela umntwana wafunda ugrade 7 maybe sithi ngabo-85 ngabo-90 umkhompele ugrade 7 wakathesi ugrade 7 wakathesi uyimpumbuthi ongangukuthi izenga lemfundo selizini ofom 4 angikhulumi ofom 4 ngithi ngikhuluma naye ngithi isikhathi bezitshale yazi le sokhala nandlela bayafuthele phambi sekukhangela ukuthi sikhangele yona esingathi siyabhasi i-curriculum ezemfundo ezimbabwe ukuthi ngathi vele iprojisane iprojisa umntwana ozahlale isikhili kafunde esizahlale ofisini kumbe iprojisa isikhili kafunde esizadala umsebenzi yini ethi besifuna ukube khona le sekukhangela ukuthi abantwana bonke kumele imelethi ufunda babhalile babe ungakhathazeki umele ukuthi wonani ngasaye i-constitution ikhuluma nge-free state basic education ukuthi wonke umntwana nxa singathi kule-free state basic education state funded basic education omwanga ukuthi awukhusezeni ezimbabwe kuthekule umntu angakwazi ukubhala ngoba i-constitution ithi-compiler bakhompilere kuyakhaqelela so wonke umuntu omelayo kwazi ukubhala ezimbabwe kuthi khangela lomo amasithala lesikole kule kwezinto zokuthi abantwana besikole bazala imfizi ibambele abantwana ama report ngoba kathi abanye ezikole ziyakwambela abantwana ama report so umntwana ngafunda iminyaka yokuphela engatholi report ngoba njengomzali ngiyisisa nathi ngoba ona ama results so kuthi khangela ukuthi isikole sombuso yelizwe kasem kithi ukuwabo rand ukuthi ngifela ukukhona abantwana abaningi bazaphuma ezikole ngoba nga ukuthi ukuthinta irand leli kusho ukuthi yona ayihlukile ukuthi abantwana so kuthi ukuhamba ngamandla ukuthi uhulumeni wakhe yena adlale umlandi wakhe ukuthi abasinike le-compulsory education i-free-funded education yesikhashana.
Hayi, sibongile kakhulu ukuxoxa lawe, ungavalelisa abalaleli.
Ngibongile abalaleli, ngithemba ukuthi ngiyachatheka lana kuni khona isekelo sombuso wethu siyathethwa nguhulumende wethu ngoba isekelo lesingithethu yiso esisele ukuthi siphihlana njani ngenezala nezimbabwe kube lo mnyaka ka-2016 omuhle.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyewoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ubelelanga elihle. USandra Ndebele ngumhlabeleli odumileyo, kodwa kumaviki asanda kwedlula ubethuli engabonakali lapho okulemidlalo khona. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe laye ukuze sizwe okuningi ngokunyamalala kwakhe.
Kathesi angithe studio ngipromotha i-album yami u-Izenzo ngoba ngesikhathi lapho ngiqeda ukuyilontsha yikho lapho enganandzelela khona ukuthi angisamanga kuhle. So angisathola ngithuba lokuthi ngibhodabhode ngihambe yonke indawo ngilipromotha. So kwakathesi sesisebenza on ukwenza ama-videos for i-album, then ngiqeda lapho sengiyenza i-country tour ngibhode indawo zonke ngebambe itholotho ngenkayi
ye echi noyi promoter leli dlalati ye idlala deleli singathi wali recorder labo bani
idlala deleli ngisebenzela abantu abanenga kakhulu ngisebenzela abo lama teddy bears ay South Africa labana bake basebenza lo Cleo Malibazi ngasebenza lo Jayce Marazini ngisebenza umkhulu kakhulu kobulawayo ngasebenza lo Jack Fraser bamuthi no Man of the Moment these days eZimbabwe ngasebenza lo Nesh udume ngengoma yakhe ethi Chiforani ngasebenza lo Thandeka waye kuntombi zomqangala bathise Christina kuthiwa i-I Tribe ngisebenzela abantu abaningi kakhulu ngasebenza lo Face All Face the Music kuthise Goli ngasebenza lo Pesi ngasebenza lo ngisebenzela abantu abaningi kakhulu so ngalandelela ingoma zonke nxa ungathi ukuzilandela ziyabe zilo-producer wabo lo-composer wayo ingoma ngengoma. Ngasebenza la ma-conquerors engomeni ethubulawayo e-albumini khona lapho. Ngasebenza luthulani ngisebenzela abantu abaningi kakhulu.
Iya kusihlabelele phela yodwa love yomshona kuthiwani khonapho?
Okay, ulove yomshona seke sicelebrate ama-intermarriage. Mina ngiyabentshela ubabakazi wami ukuthi eyi ngiyathanda leli shona elingalifuniyo, ishona lalo kuthi eyi ngiyathanda leli Ndebele lami elingalifuniyo ukuthi sathane. But sisithatheni all the same. So lokhu kudala kuthiwa into eyayithabhu engayenzakali kakhulu but because of ukutshintsha kwezikhathi lesikhathi esesiphila kuzo asesiphila kuso sokuyinto esisenzakala nje and engasela problem kumbe ukuthi abadala bathini umba abantu bathini. So engomeni le sebesikucelebrate-a khona lokhu.
Akuyihlabele kancane nje
webabakazi ngiyalithanda leli shona webabakazi ngelithanda leli shona anlali ngalo liyezu kuzolobona
uyezu kuzolobona luthando thando 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 luthando thando thando thando.
Sibonge ke uGibbs Dube weqoxa lapho lo Sandra Ndebele umhlabeleli odumileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.